Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhla ka 8 Mfufu 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru obese Britain wetheswa icala lokusebenzelana lebandla leZANU PF. Ibandla lakhe lithini ngalokho?
Umama Mujuru uma kuzani nje waphuma waphela weza eparty lapho kulabantu khona eZimbabwe People First. Asilavalo ngalokho vile qinisa siyakwazi ukuthi waphuma.
Ibandla leMDCT lithi lizagcwayisisa amacala etheswa amakhansila amane lomsekeli kaMeya abakobulawayo. Silengxoxo lesiphathamandla seMDCT kobulawayo.
Sina sithi umuntu uqale gagwetwa uqale phiwa ithuba lokuthi ngesihloba thi uya innocent until found guilty by a competent case. Lapha ngizama ukuthi umuntu ubanza licala sehambe emthethweni ndaba.
Lamuhla silengxoxo lokukhokhela inhlanganiso ebonango kusebenza ukuqotho kwentathela izindaba iVoluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru wetheswa icala lokusebenzelana lebandla leZANU PF. Lokhu kulandela uhambo lwakhe kwele Bhilitane lapho okuthiwa ubonakale esehla emoteni yomeli weZimbabwe eBhilitane, abanye bahle bathi kukhona ukuchaya amanzi. Ibandla lakhe lithini ngalokhu? Sixoxele sinye sezikhulumeli zaleli bandla umnumzana Methuseli Moyo saqala ukumbuza ukuthi kungali iqiniso na ukuthi umjuru usebenzelana nsitha lebandla elamxotshayo.
Leyo yimbiko engamanga kanti thina esikwazi eZimbabwe lapho ukuthi ngabe ufuna ukungcolisa beswele abangakukhuluma ngawe kade umuntu wezanu. Umama Mjuru uma kuzanu nje waphuma waphela weza epartini lapho kulabantu khona eZimbabwe People First. Asilavalo ngalokho vile qinisa siyakwazi ukuthi waphuma layo izanu iyakwazi ibila lingalele ngicabanga ukuthi yenze njani. Yona leyo imbiko ichoyo siqinisa ivela kiyo izanu.
Bakhona njalo khona le eNgilandi abathwalise nzima ibandla lenu besithi unkosikazi Mujuru uyazi imfihlo zezanu indaba engazivezi ezifana lokuthi $15 billion yaya ngapi lokuthi kwaqilibelezwe lanjani ukhephe.
Abantu bangabakhululekile ukuthi bakhuluma abakufunayo abakuthoyo. Siyakwazi kuvela kwabanye abantu bamanye amabandla. Indaba ye 15 billion indaba eyaziwa ngumuntu wonke, indaba eyakhulunywa ngupresident umgabe ngokwakhe. Kungumlando wethu sonke abantu beZimbabwe, wonke ama-political leaders, wonke ama-party ukuthi sidingisise ngemali leyo. Akusomlando kaMjuru yedwa, njalo akusomjuru yedwa oyekuzanu waphumayo kuzanu. Baningi abantu abaphuma kuzanu, kodwa siyakwazi ukuthi umuntu nxa eku-government esasebenza ku-government uyafungiswa. Kuthe official secret act kulokunye ongamelanga ukukhulunywa uhulumende lo azaphume. Wonke umuntu owangena kuhulumende wafungiswa, akekho ezamuzwe ukukhuluma lezo mfihlo. Kodwa khona ukuphuma emephandle emehedwa laphandle efuna ukuthi alwise wona lo mbuso wezane okhona, ubona kwanele esingakwenza ukuthi simxhase simncedise sikhiphe izanu. Yikho lapho kuzavela khona zonke lezo zinto, izanu ingafekho kuphawa.
Manje uhambo lwakhe lona lolo olokuya eNgilandi libona luphathisa sani njalo ukhangelelwe ukuya ngapi esuka khona?
Ngaza ke ngitsho ukuthi uza kuya ngapi sikhona le mbona uzaphenduka ekhaya, kodwa uhambo lokuya eNgilandi la kwamanye amazwe lokuvakatshela izizalwane zeZimbabwe eziphetheya ngiboniswa ngohlelo olukhona ekhaya ngapha esiluphetheyo lokulungiselela ukhetho. Okunye okuqakathekileyo ukubonana labantu bamazwe wonke yona lawo. IZimbabwe leBritain iyazakala sekule minyaka elikhulu eleminyaka phezulu ukuthi century iZimbabwe leBritain sevele bezwanana. IBritain iyaevele ikolonize iZimbabwe kulobudlelwano obukhulu endaweni zenotho, endaweni zoncedo ezokuncedana. Yikho ke njengeyepiskali ukuthi umama Mujuru uyazaba president in 2018 kube nadlelane lamazwe wonke ahambe eBritain kuphela uyahamba eAfrica eSadathi ngaphingaphi maybe lokhu kweBritain yikho kungabe sokukwazi ukuhlungu labo bona abangasavuzi eBritain ababe kuthanda kuyakhona.
Lo ke ngumnumzana Methusele Moyo ongomunye wezikhulumeli zebandla leZimbabwe People First ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Ibandla leMDCT lithi lizagcwayisisa amacala awetheswa amakansila amane lomsekeli kaMayor abakobulawayo bengafunyanwa belamacala bajeziswe. Lokhu kulandela imbiko yabanye abathi impela abahlanu laba bengaba babuthelela izidanda zokwakha bezithola ngokungekho emthethweni. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa. Saqala ngokumbuza ukuthi ibandla labo lithini ngalolu daba.
Thina sithi umuntu uqale gagwetwa uqale phiwa ithuba lokuthi ngesihlobathi uya innocent until found guilty by a competent case. Lapha nizama ukuthi umuntu ubanjwa licala sekuhambe emthethwandaba osemthethweni hathi okuka baba ukaswele kukhanya ngani sebathonisile yena njengogqweta waphinde wabaxotsha. Thina simelele ukuthi umthetho kawulandelwe baphiwe isikhathi baze bazivikele mbekule cala. Thina i-corruption asivumelani layo kodwa kwakhathesi iparty ithi layo izakwenza i-parallel investigation ngoba siyakwazi ukuthi ukaswele wagijimisa umthetho lowana owe-amendment bill ye-local government evele qophe iHarare leBulawayo ngoba bafuna ukuthi kotha bonke ama-councillors awe-MDC indawo zonke bafake ama-commissions abo balungisela i-2018 general election.
Uyatsho wena ukubana lina lani lizacubungula lolu daba ligxwayisisa ukuthi libone ukuthi kwayenzakalani. Ngobani abazayenza khona lokhu?
Hathi baba, i-MDC libanja elicolekileyo. Sile procedure ye-discipline siyakwazi kwenzakele egwelu lakho egwelu sathumela abantu bahamba bayacubungula bafica babale corruption baqotshwa yiparty basaba labantu njalo ethitungwiza iparty iyacubungula yafica bengcolile yabathini abaqotsha. Yikho ke iparty yethu ineditionary committee nationally okutshengisa ukuthi akula lutho esizakwe lesaba but ngifuna ukutshela abantu kuhle ukuthi ukaswele ngasompolisa njalo kwasojaji ungalandeli ukuthi ebe esenzani ngomthetho lo owawuphonga uhambise ephalamenti njalo le-legal committee legal parliamentary committee ingawuhluzanga konke kwakho vele esongela abantu bakobulawayo nge-council yabo. Lapha kobulawayo singathi i-council kuphele elahlekiweyo ngithela abantu bakobulawayo silembali yakobulawayo to be the best councillors to the best council khathesi efuna nje ukungcolisa esenzela khonoku ukuthi abantu zokubuya kumavoti sebesithi bona hhayi i-MDC ibuli akulakubola siyakwazi ngake ngi-preempte konke khathesi kodwa sizamelela ikomithi ezafakwa ngupresident Tsvangirai izecubungula lokho kuthiwo ngubaba ukaswele. Kazange athi abantu abangu-5 kuphela uthi amakhansila wonke angu-24 yena efuna ukuxotha amakhansila wonke wasetiya nje amahlanu ukuthi abantu bathi hhayi ubhalansi otherwise evele ejonge ukuxotha ikhansili yonke elama-members e-29 councillor wasesithi hhayi yena ujonge ukudiliza njalo kathethi siza kubona sokubuya i-commission leyo izediliza iBulawayo imsifaka abantu bezanu pef siyadana ngalokho okwenziwa nguhulumende ephambanisa ukubusa kwezabelo. Thina sifuna i-devolution kodwa kathesi kaswele ngafuna ukukhuluma ngayo.
Lo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. okhokhela inhlanganiso ebona ngokusebenza ukuqotho kwentatheli zindaba i-Voluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Lofty Dube, osandakhethwa ukukhokhela inhlanganiso yabonozindaba emihlabeni jikelele ye-World Council of Journalists, uthi intatheli zindaba zeZimbabwe ezisebenzela uhulumende lezi zimeleyo sezisebenzelana ngoba zisenkingeni efanayo. Sixoxe lo Dube othi bayazama ngamandla abo wonke ukulungisisa lolu daba.
Lo Dube olukhulu ebesilalo leli ukuthi uhulumende wethu ubenga so uhulumende osebenza kuhle lentatheli izindaba. Njalo into esibona lapha esizayenza ukuthi njoba sesikhudleni lesi umsebenzi okukhulumela intatheli izindaba umsebenzi oqhubeka nsuku zonke. Njalo nithemba ukuthi ngizaqhubeka yaphambili siloko sikhulumisana lohulumende ukuthi akaphucule indlela intatheli izindaba esebenza ngayo. Ngumsebenzi omkhulu, umsebenzi ongapheliyo, umsebenzi esehlala lokho sikhuluma labo nsuku zonke ukuthi besebenze lani kahle le intatheli izindaba.
Nxa abanye khona lapho emhlanganweni likhuluma ngodaba lweZimbabwe ikakhulu ukuphathwa kwentatheli izindaba bathi
umsebenzi ukuphathwa kubi kwentatheli izindaba asomsebenzi okhangelane leZimbabwe kuphe. Kule amazwe amaningi kakhulu besisizwa ama-report amanye amazwe ukuthi kule ntatheli izindaba esemajele esifika kuma-15 ezidlula amathumi amahlanu kwezinye indawo kule ntatheli ezibuleweyo ngokwenza umsebenzi wazo. Ngiyavuma nje ukuthi isimo sokuphathwa kwentatheli izindaba eZimbabwe asibanga kuhle, kodwa besisikhangele umhlaba wonke jikelele. Into engaphathi kuhle intatheli izindaba eyenzakalayo kathesi ukuthi uthole ukuthi intatheli izindaba ziyahlukunyezwa, ziyabotshwa, ziyabulawa.
Manje wena umsebenzi wakho uzaba uyini kahle kahle ikakhulu nxa sikhangele konoko esikhuluma ngakho kubana intatheli izindaba ziphathwa kahle ekhaya?
Thina umsebenzi wami kakhulu kathesi kulo msebenzi kuyafuze ngibe lilizwi lentatheli izindaba sikhonone nxa kusenzakala into embi engaphathi kahle intatheli izindaba. Into esibona ukuthi kusukela namhlanje sizaqala nxa uhulumende esenza into embi sibalobele incwadi sibazisa ngokuthi lo lokho abakwenzayo into embi. Njalo umsebenzi wokuphikisana labohulumende abahlukuluza intatheli izindaba umsebenzi ofuze uhlale usenziwa.
Lo ke ngokhokhela inhlanganiso ebona ngokusebenza okuqotho kwentatheli izindaba i-Voluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Lofty Dube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Cyprus.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Vutho Lezwenyathi owenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center. Siphatha ucwaningo abalwenzileyo emakhaya ngodaba lokulondolozwa kwamasiko kanye lenhlelo zokuzilibazisa. Ngiyakwamukela kuhlelo Mdluli.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Ye, akusitshele ngocwaningo lwenu lolu, kuyini belikujongile njalo litholeni?
Amagugu International Heritage Center ngenyanga kaMay ngalomnyaka ka-2016 yahamba emaphandleni, eMatopo, eMzingwane, eBedbridge, laseMangwe, wonke lawa ngama-districts asemathebeleleni South. Sisenza ucwaningo lokukhangelisisa, sidingisisa ukuthi kathi ezemidlalo lezi lezokuzilibazisa zimi kanjani, ngoba ezikhathini eziningi sibona ezemidlalo zivame kakhulu emadolobheni, kodwa thina njengenhlanganiso evele igxile emaphandleni sasesithi sifisa ukuthi sincedise laba benza ezemidlalo, abenza okokulondoloza amasiko, sibancedise benze umsebenzi wabo. Kodwa singakakwenzi lokhu kumele siqale sidingisise ukuthi kuyisima kanjani. So sasesisebenzelana ndawonye lezikhwicamfundo, singena sihamba sidinga laba benze ezemidlalo abalondoloza amasiko, sibabuza ukuthi kade vele bona basebenzela ngathi, benza msebenzi bani, mzuzo bani abayitholayo, zinhlupho bani abahlangana lazo, njalo amakhansili abo kumaphandla wona lawo esikhuluma ngawo abancedisa njani. Sathe sikutholile lokhu sakucubungula sakuhlanganisa, sesesiphuma negwaliba okuyilo esizalilontsha khona lapha koBulawayo mhlaka 13 eNational gallery kuqalisa ngo 11 sibikela uZulu ukuthi hayi ezemidlalo kasikho ukuthi zisemadolobheni kuphela kodwa kukhona okwenzakalayo emaphandleni ngakho amafeatures esakubonawo ukuthi okugcweleyo kakhulu ukuthi abantu benza imisebenzi yokubaza bebaza nje kumbe izinyamazana kumbe imiqhanu indiyo bese kusiba khona lokuthunga njalo kwezingcebetho kwamacansi kusenziwa ngomama lokho yikho okuvamileyo kakhulu then lapha lalaphayana uzathola amaqembu ahlabelayo ahlabela ingoma zesintu imbube bese kusiba lamalutshwana athaye zebhende zakulezi nsuku so ngoba emaphandleni vele yikho lapho kulama-resources ama-natural resources izihlahla kanye lotshani yikho uzathola ukuthi ama-crafts yiwo avamileyo kakhulu bethi besebenza benjalo abantu bakithi uzathola ukuthi hhayi abakwazi ukuthi nxa bengabantu abenza ezemidlalo kumele babhalise ku-National Arts Council ulwazi lwakhona lokhu kabalalo njalo lolwazi lokuthi iziphi inhlanganiso ezingabancedisa ngezimali zokuthi bazithuthukise ulwazi lona lolo luyasilela njalo iingatsha zikahulumende ezikhangela ezemidlalo lezamasiko kazicace kuhle emaphandleni uzathola ukuthi kukhona okunye okubanjwa i-Ministry of Youth okunye okubanjwa i-Small and Medium Scale Enterprises okunye okubanjwa njalo zingatsha ze-Women's Affairs bonke bona labo babesenza izinto zemidlalo sokugcina kungasaphathwa kuhle ukuthuthukisa kwezemidlalo so ngokunye khonoko esasikubona so nxa sibika igwaliba leli ngeviki ezayo sinxuse ingatsha zikahulumende abanye be-National Arts Council nezinye izinhlanganiso nje ezenza okwamasiko lemidlalo ukuthi hhayi bantu bakithi kulenhlupho lezo abantu bakithi ngasibaxhaseni sibancedisa ngalezi zindlela ngoba inhlupho esizibonileyo yizo lezi
akhona yini amanyathelo elizawathatha ukulungisisa konke okungahambi kuhle elikubonileyo
thina vele yamagugu International Heritage Center singakenzi kuhlelo lolu esilwenzayo vele sile cultural center yethu emadojeni ungaphuma nje ngo-Robert Mugabe Road uphuma kobulawayo udrayiva 60 kilometers usehle usiya phansi khonale uzafika endaweni yakithi 60 kilometers usuka kobulawayo indawo yethu ivakatshelwa kakhulu ngabantwana besikolo izakhamizi zakhonapho kobulawayo lakwezinye indawo jikelele sibafundisa mayelana ngesiko lakithi elesintwini sililondoloza njalo so thina vele sesiwuqalile umsebenzi wokuthuthukisa ezemidlalo lamasiko emaphandleni ngesenta yethu leyi esayakhayo esebenza malanga wonke evakatshelwa ngabantu abashiyeneyo bezofunda ngesiko lakibo so kulokho esesikubonile njalo kule nhlelo esesizazisungula ukuthi njengoba sesibone la amaphutha abantu bathi bona bafisa ukuncediswa ngale ndlela sesixhasana njalo lezinye inhlanganiso ezikhangelane namasiko lezemidlalo sesizabona ukuthi sincedisana njani ngokusemandleni ethu
hayi siyabonga mdluli bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Nkomo
Belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lo mnumzana uButho Lezwenyathi owenhlanganiso yeAmagugu International Heritage Center asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
Ngugama
Namle
Siyabonga ntungamili Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Mkhula Ncube isakhamuzi selubhani.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba. Ngiyabamukela lami ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni.
Kunjani elupane khona ngapha?
Hayi elupane ha umumo wangikhona. Izinto kazima zonke lapha. Hayi indlala ikhona kulezi nsuku ilanga selikhisile izifuyo seziqalile ukuqaka asikwazi ukuthi zalima njani lena. Sezicuka sibili izifuyo lapha. Amanzi atholobela njengoba izulu lingananga kahle. Namhlanje nje njengoba kunjiyana kungolesihlanu i-social welfare ikhanya ibabizile. Mina ngilapha endaweni ngathi vele yikheni moyona Ya kayi smakhelo na wangiphela ngendlela yendlala lesilayo ukuthi ndoda njengoba ubona kunje sengizuza isigawo lapha kungcedise makhelwane njengoba ulolwazini ungincedise lapha ekulokhuzeni la ukuzuzuze mbijana ngoba udampa yenalo namhla ngikhuluma ngaye abayamhola khona ngale baba njengoba ngile muli efika 14 abanye balama 12 abanye ama 17 kambe u 50 kg engayisupplya yini imuli kuyana okwenyanga yonke akwenzakali kani iphele nzima lokungumbhida lokunganisa kulima sikhephini ithombo lapha akuphathisi ngitho ngoba ukudla vele kona kuyashota kakukho esiyibuya sixakwa njalo la izifuyo zethu fuyo lazo sezibuye zacaka sezicuba ukuthi uzidingele ukudla uhambe ubutha le nkotha le ngingawusenelisa ukuthi ukwenzeni imali ukuthi ethengifithi kayikho baba kani ayizuzakali ingazi njengoba kuthiwa kulinyanga ekupheleni kwayo kuzabuya yona impondo amboni mina ukuthi izasiphathisana
uthula abantwana abangaki
mina imuli engilayo egumeni lami ngile 40 makhanda sibili apheka mbiza yinye 40
omdala unganani lo mncane unganani
ngathi engilayo sibili imuli sokungabazukulu ngoba mina ngikuma 6 years abadala labo omunye abantwana njengoba kunjana baba awuzizali omunye omdala wahamba usegoli khona le athe siyadingela kasiki sisiyahle ukuthi ngabe ngaphuma ngendlela yokuthi la wapho ngokucamula engalazi ngikwalo eziphelelezi esiyafika khona omncane ukhona ungekhaya la umuntu ongasebenziyo njengoba imisebenzi kayikho abanye laba labo baphuma imizi yabo into efanayo siyafanana ngoba bale mizi yabo futhi abazukulu engilabo abantwana bentombi njengoba liyakwazi ukuthi amankazana akukhona ukuthi azale asozulahle yikho ngiza ngisithi ngile muli elamakhanda angu-14 adlambiza yini
manje njengoba usitsho wena ubana kungani kule ndlala enkulu lezi nsuku uphila njani uyiwondla njani imuli yakho yena le labantwana abangu-14
ye bekulinye imbhida khona phana umama yobuzwa ngisitho ngithina emakhelwana wangicela ukuthi hayi ngizuze kuyinjini lapho ukuthi sibumbe isigayo isigayo lesi ngizasifaka pho kangila ololwazi lenjini lokuthi engisebenzisela injini yami ukuthi ukuze ingithathe isikhathi esithi ungangincedisa ukuze sincedisane emakhelwana la uzuzo wokuthi ungaphathisa umama njengoba la ukhangele ngale ngesigidini engathi la ubulapha uzuzo okuncane
nxa kuyikuthi lilanga liyaphelile abantu uyabugayisela abantu abangaki nxa usithi thina yililanga elilabantu abaningi
njengoba kade sikhuluma abantu bazazuza khonke abazazuza okungodamba bakwani ukuthi ngingagaya obo-15 kusiya ku-16 ngoba kukhanya izigayo ngani nje zinenganyana esigabeni sami laphana egandangula kule-2 ngezendlini kuyekuthi lapha edaluka lapha abakhona abaholela khona kule-1 igeti kimi lapha lakho i-1 phezulu lapha kule-1 esentlis laphana zikhona lakanye le-10 so abantu babe besishayana abantu nxa ngithi ngizuza abantu sibili obo-15 to 17
manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuzaba njani lapha ekulimeni lapha njengoba ukhala ngokuthi kungani kunzima inhlanyelo yona izatholakala
nansi inkinga baba inkinga enye imangalisayo ngoba kunje besiyeleni njengoba ngikhala ngalo kalizuzakali ukuze ngithi ngithenge nje inhlanyelo kunzima baba kunzima sibili izinhlanyelo lezi zizahlupha siyakhathaza sibile kangikwazi ukuthi sesiphila ngomthandazo baba umthandazo kunkulunkulu onguye wasidalayo nguye sesikwazi ukuthi kuzabe kuvuke kubonise ekunika lokhu lalokhu umkhuleka ucela uzabe kunika lokhu lalokhu kunzima kunjena le nhlanyelo kayikho
hhayi kuyabongeka ukuxoxa lawe ungavalelisa uzulu
kulungile baba hayi ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni ngitshela nje wonke uzulu osezimbabwe ukuthi hayi ngomumo osokhona elizweni lakithi lapha hayi bakithi kasizameni ukuthi sibambane siguquke izinto ngoba ukuze izinto zibe nje zisomele kungenxa yohulumende yayo yikho-ke ngiyabonga kakhulu kulaba silalela sonke sihlangane sixhasane sibili sithole ivilinye ukuthi asizameni ukubambana ukuze siguqule imumo elizweni lethu lapha ngiyabonga
hayi lathi sibongile ube lelanga elihle abelilalele kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba besixoxa khona lo mnumzana Mkhula Ncube isakhamuzi selubhane kwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lo Councilor Mpokiseng sibanda ka ward 19 eMalindi eNkayi esichazisela ngokwenzakala esigabeni sakhe siyakwamukela kuhlelo Councilor
hayi ngiyabonga lami kungena emsakazweni wena ukuthi ngibe lani
kwenzakalani esigabeni sakho khona ngapho eNkayi eMalindi bathini abesifazane
abesifazane okwakathi sibakhala ngendlala ngoba akuna kudla kokuthi banikeze imuli okwaneleyo ngoba asithola ngalutho emasimini saba nendlala enkulu kakhulu ngokusinela kokunakwezulu so nakathi sinje sesiqalisile nje ukuthi silungiselele ukuthi si njoba sokuyisikhathi sokuthi sokuzafika isikhathi sokulima sesiqalisile ukubiya izintango lokuthi sibe sizamazama lokuqoqa inhlanyelo ukuthi sithole ukuthi sizahlanyela ngoba sibona kungaba ngcono ukuthi njengabesifazane sike saxoxisana ngakho ukuthi kungono siqinise ukulima amazele esintu ngoba umumbu ungani ususiba isusimela ukuthola amanzi aneleyo akula manzane le ukuthi izilimo zethu zanelise ukuthi zivuthe ziphelele
amabele esintu yiwapi lawo njalo belixoxisana ngalolu daba sokutheni
ukuze sixoxisane ngalolu daba sinanzelela ukuthi ukuna kwezulu lenalele lalonyaka ngendlela elime ngayo sithe sezamasi ngidideyisa kunanzelela ukuthi kulabo kade beyilime amabele kube lobubelo ngoba loba bekungela lutho olukhona oluhle kodwa siyenzile ama-field day senzele ukuthi sifundisane ngokuthi kuyini okuqakathekile nxa isimo sisiba yilesi kumele sime ngayiphi indlela senzile ama-field day kulabade belima amabele inyawuthi amabelebele ocheda kube ngcono silibatholele okuncane okuthi bathole okwe-porridge yabantwana kodwa thina esesiqinise umumbu asiphuma ngalalutho kwahle kwatsha sibili kwalala phansi kwaba ngamahlanga ngesikhathi singafanelanga ukuthi kube sebusika amahlanga asaba amhlophe asitholanga lutho
ye kodwa amabele wona lawa lenyawuthi bakhwabitha yini abantu bayejayela impuphu yakhona
kunzima ngoba besesinesikhathi eside sesijayele khona ukulima umumbu kodwa ngokubona ukuthi umumo wethu ususiba nzima sesibona kungcono ukuthi abantu abethu sibafundise ukudla okwesintu ngoba amabele esintu wona alemisoco eyaneleyo kodwa umumbu ulula vele nempuphu yakhona ayihlali isikhathi eside emzimbeni womuntu
ye so kufika enhlanyelweni lapho-ke
okwesintu kungcono kakhulu ngoba inhlanyelo yesintu ungazithwele i-10 kg iyalima inkalakata endawo engaba lokhuzeni i-2 hectare kodwa eyomumbu ukuze ulime ilokhuzeni i-hectare uyawusungenisa ilokhuzeni i-20 kg yenhlanyelo
kodwa khona kuyathembisa yini emkhathini
ya umkhathi besiwubona usiba muhle nangendlela ilanga elichisa ngakhona besiba nethemba ngoba sibili kwesi sikhathi kuyaba nomfasimbi sibili amayezi wabone siba mahle ukuthi siyathemba ukuthi kuza kuba ngcono ngoba ikhomisenza ngalesi sikhathi sesisemasimini sesivele sesibiya sibili izintango zethu abanye bayathela imiquba ukwenzela ukuthi nxa sesisiyalima kube ngumsebenzi olula
bathola ncedo bani abesifazana khona ngapho enkaya labanye
akunzima ngizakuchasisela kabanzi ngokuyikho kutholakalayo noba kunganelisi kodwa yikho kukhona okukhona esikutholayo kathe sikule mali efakwa yi-World Vision Program i-cash transfer ukuthi uyathola imali yokuthi wanelise ukuthi ngemuli yakho layo uthenge ukudla ngithi okokudla inyanga yonke kuzothi laba abanye abangazange bangene ehlelweni ngoba ayanelisi la ukuthi ngathola ukuthi ithatha abantu bonke laba abangatholanga labo futhi kabanelanga kulolu hlelo lokuthi i-food for assets food for work uhlelo lolu food for work luqale luthatha abantu abayi-32 lwaya lwajova kathesi kuye nalinyanga lungenisa abantu abayi-64 i-64 iwadi yabe nama-villages angu-5 kuba nzima ukuthi ewadini abantu bonke babhenefithe kusokusiba labalutshwana abatholayo ukuthi ku-64 yenaleyana likhalkulate ukuthi amavillage yeni mangaki bese likhalkulate ukuthi ivillage yodwa ayingenisa abantu loba abangu-15 kumbe 13 so ukuze ukhave ilokuze iwadi yonke kodwa abantu bonke babesele ngaphandle abaningi uyabe sesenzela ukuthi at least abalutshwani bana labana bathole okuncane kodwa bathole i-50 kg ngenyanga yonke i-50 kg leyo bayithola kanye ngenyanga yanela imuli yakho loba ungazibe nemuli yabantwana abangu-10 ngoba abangu-14 kumbe i-16 kodwa uphiwa i-50 kg kuphela
hhayi siyabonga leyo ngcazelo sithemba kuzalunga
hhayi ngiyabonga ukuthola ithuba leli ukubana ngixoxisane lani ngilethe imibono yami ukuthi lami ngichasise ukuthi phakathi kwesethu isigaba kuyini esilangathi ukuthi ngaze yancediswa ngakho ngiyabonga silibe nelanga elihle
leyo balaleli bekuyingxoxo lo-councilor Mpokiseng Sibanda ka-ward 19 emalindi enkayi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle singakehlukani wathi sikhangele ezinye izindaba ebesilazo ukuhlelo lothulwa lamhlanje. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru wetheswa icala lokusebenzelana lebandla leZANU PF. Olivalelisayo igama nguChris Gande Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.